Sika disenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Alingali tshona njani izulukandaba ulamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesihlanu mhlaka 13 Mabasa 2018 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje,
imeseji yethu sithi thina akufuzanga kube ne-violence elizweni. Abantu kufuze bayovota peacefully, njalo sifuna ukuthi abantu bakhulume ilungelo labo. Akufuzanga ukuthi abantu baforswe ukuthi bathande iparty le kumbe le.
Inhlanganiso zokholo lwesiKristu zimanyene lenhlanganiso ezilwela ilungelo loluntu zafola ngokuthula emkhankasweni wokukhuthaza ukuqutshwa kokhetho olungeladlakela.
Ngiyabona into eqakathekileyo ukuthi ikhomishini leyo ikhanye ukuthi izimela yodwa, akubi lesandla esinye esivelela kuhulumende. Khulumisane labantu, abantu bakhuluma inhliziyo zabo.
Amabandla ezenkolo athi akhathazekile ngokusebenza kwe-commission ebona ngezokukhumisana umlotha e-National Peace and Reconciliation Commission. Abomdlalo wenguqu wasebathatha umhlalaphansi batshengisele eHarare lamuhla besola indlela iqembu labesifazane elimela ilizwe emdlalweni wenguqu elamamighty warriors eliphathwa ngayo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Inhlanganiso zokholo lwesiKristu zimanyene lenhlanganiso ezilwela ilungelo loluntu lamhlanje zafola ngokuthula emkhankasweni wokukhuthaza uhulumende neziphathamandla zekhomishini ebona ngezokhetho eZimbabwe Electoral Commission ukuba ilethe inguquko emthethweni olawula ngezokhetho elizweni kanye lokukhumbuza amabandla ezombusazwe ukuba uZulu weZimbabwe akalufuni udlakela. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Bekuhlatshelwa ingoma ebezithwele umbiko wokukhumbuzana ukuba ngubani ophezu kwakho konke empilweni yabantu. Abokholo lwesiKristu laba bakhuthaza njalo uMongameli Emmerson Mnangagwa ukuba afeze atshona ekuchumayela nsuku zonke ukuba kuzoqhutshwa ukhetho uqobo olwamukelwa ngumuntu wonke olungeladlakela. Omunye wabasakhulayo abaze kulokhu kufola ngunkosazana Natalie Matsika emela inhlanganiso ye-United Citizens Alliance.
Asithi sifuna ama-elections ale peace, nothi ukuthi awakwenzakala since 2008 ukuthi abantu nxa sokufika ama-elections kuyaba labanye abantu abafayo, kusenzakala into ezitshiyeneyo.
Ukhuthaza ontanga njengayo ukuba bengesabi ukukhuluma imibono yabo lokutsho lapho kuphosiswa.
Abantu bayesaba yiko abantu bengaphumi ezindlini zabo. IZimbabwe, I think abantu lokhu ebelokhulokhana ukwesaba ukuthi sizayenziwani, kukhona okade ngikutsho ukuthi akulaphisi.
Omunye wabafundisi abasebenza phansi kwenhlanganiso yeZimbabwe Divine Destiny obekulo mkhosi, umfundisi Patrick Mkhona wase-Epworth, uthi ngaphandle kokuthandazela ilizwe bakhona ukukhuthaza amakholwa esiKristu ukuthi ayebhalisa ukuvota kanye lakho ukuyavota.
Into yokuqala yikuthi umKristu yi-citizen yeZimbabwe, ngakho kufuze ayerejista avote. Ukuvota uyabe khuluma ilungelo lakhe njenge-citizen yeZimbabwe.
Umkhona uthi kumqoka ukuba amakholwa akhethe inkokheli ngonanzelelo.
Imeseji yethu sithi thina akufuzanga kube ne-violence elizweni. Abantu kufuze bayovota peacefully, njalo sifuna ukuthi abantu bakhulume ilungelo labo. Akufuzanga ukuthi abantu baforswe ukuthi bathande iparty le kumbe le.
Abaphatheke kulokhu kufola bathi abasafuni kuzwa inkulumo loba izilogani zamabandla ezijojozela udlakela befuna luqhutshwe ngokuthula ukhetho lwalonyaka. Kwenziwe imithandazo enzima kuhlatshelwa ingoma ebezikhalaza kuNkulunkulu ukuba angenele nxa kuthe kwaba lodlakela elizweni abajezise kanzima labo abajojozela kumbe abavuma ukusetshenziswa nxa amadale emithethwandaba lamapholisa behluleke ukukwenza lokhu. Ngimele Studio 7 ngiseHarare ngingumavis Gama.
Abamabandla ezokholo bathi bakhathazekile ngokusebenza kwe-commission ebona ngezokukhumisana umlotha e-National Peace and Reconciliation Commission besithi ilakho ukuba ingakhululekanga. UBathabile Masuku usethulela lolu daba ekobulawayo.
Lokho kuphume emhlanganweni obukhona namhlanje emini phakathi kwekomishini labafundisi bamabandla ezokholo lwesiKristu. Abafundisi bahlangene lekomishini le namhlanje emini kukhulunywa ngokuthi ingasebenza njani lamabandla ezenkolo lokunikeza amabandla ithuba lokwethula abafisa ukuthi ikomishini izilandele ukuze isimo sokukhumisana umlotha lokuthethelelana kuhambe kahle. Umfundisi uHuseni Sibanda uthe kuqakathekile ukuthi ikhomishini isebenze izimele ingangenelwa ngezombusazwe.
Ngiyabona into eqakathekileyo ukuthi ikhomishini leyo ikhanye ukuthi izimela yodwa, akubi lesandla esinye esivelela kuhulumende. Khulumisane labantu, abantu bakhuluma inhliziyo zabo, abantu bakwanisa ukukhala, abantu bakwanisa ukukhuluma ukuthi ngubani owambulalayo kumbe ngubani owabulala izihlobo zethu.
Umnumzana Mandla Nkosi Mkhize uthe kuqakathekile ukuba udaba lweGukurawundi lungalinganiswa lezinye ingxabano ezaba khona elizweni.
Indaba leyi eGukurawundi ayingalinganiswa leyo mhlawumbe enxa yabanye abathi amadiamond baswele ngoba iGukurawundi you are talking about life, ukufa kwabantu.
Umnumzana Cosmas Mlambo yena uthi njengoba okhomishina bakhethwa ngumongameli welizwe abalamandla okubopha loba ukuthonisisa owabakhethayo.
Kuzaqhubeka kunjalo ke bazasubmitha CV bahambise, but the fact ukuthi ba-appointe ngenalwa nomuntu, then yikho kulandela futhi bona, then they will follow his recommendations. Bangacabanga ukuhlala phansi phezu komsebenzi wonalalambe phezu kwamaripoti nalana bazahlala, then laba kabalamandla okuthi bakhona bakuphushe lokhu ukuthi bakhona kumbe andibona okwabo bakwenza kuphela i-recommendation akuma-findings abo, then bangaqeda lapho sebeqedile.
Umgcinisihlalo wekhomishini umnumzana Selo Masolenare uthi umthetho uyabavumela ukubiza yiloba ngubani ukuzofakaza phambi kwabo okugoqela umongameli Emerson Mnangagwa.
Umthetho uyasivumela ukuthi sisabhine ubani kumbe ngubani ukuthi azonika ubufakazi.
I-NPRC ithi izaba lomhlangano omkhulu ozahlanganisa izabelo zonke zelizwe eHarare lapho okuzavunyelwana khona amanyathelo azathathwa yikhomishini ukulungisisa inhlupho zokungezwani elizweni. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingubathabile Masuku.
Yebo mthwaka komuhle. Belikwazi na ukuthi umsakazo weStudio 7 usulohlelo lwezindaba ekuseni kusukela ngomvulo kusiyafika ngolwesihlanu. Lingakhuthwa izindaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi athi 909 medium wave 4930 6065 15460 laku 13860 kilohertz ku short wave. Lingakhohlwa njalo luhlelo Zimbabwe Today asixoxeni esilethulela ebulenjini bokuzilibazisa obeFacebook kukhasi leVOA Ndebele mvulo ngolwesithathu langolwesihlanu kusukela ngo-4:15 PM kusiya ku-5 PM. Lilakho njalo kusixhuma kuWhatsApp kunombolo ezithi 001202465-0318. Ngiyaphinda njalo 001202465-0318. Ngenani njalo kuFacebook kukhasi lethu ele-VOA Ndebele. Icala le High Court kobulawayo namhla lidlulisele phambili udaba olwethulwe ngobe ngumsekeli kamongameli webandla leMDCT uNkosazana Thokozani Khuphe ophikisa ukuxotshwa kwakhe edalela eParliamente kulandela ingxabano phezu kobukhokheli bebandla leMDCT. Umahluli umnumzana Francis Bere uthe lolu daba soluzathethwa ngeviki ezayo ngolwesibili. Idalela eParliamente lazise ngokuxotshwa kukaKhuphe ngolwesine ngemva kokuba inkokheli yebandla leli inqume ukuba usexotshiwe ebandleni ngoba esala ukwamukela uChamisa njengomkhokheli esithi yena nguye okumele akhokhele njengoba wakhethwa okusemthethweni ngumhlangano weCongress, hathi uChamisa wakhethwa ngowayengumkhokheli umnumzana Morgan Tsvangirai eyedwa. Kolunye njalo udaba olufanayo, abasekeli bebandla leMDCT abedlula ichumi abetheswa icala lokubangela ubudlwangudlwangu kulandela ukutshayana okwenzakala kumaviki ambalwa asanda kwedlula emahofisini aleli bandla kobulawayo abesemiswe emthethwandaba lamhla. Lolu daba lwadluliselwa lalo phambili. Kulabanye abalimalayo mhlaka 4 ngenyanga edluleyo kuze kuqhamuke lolu dlakela. Sixoxele sikhulumeli sikaKhuphe umnumzana Witness Dube.
Udaba lolu akumelanga ukuthi ngabe ludaba olukhathazayo. Ngabe kuthiwana leli elinye icele licele elilandela iconstitution. Iconstitution yeMDC ikhi ukubana ubaba uTsvangirai esitshile umuntu okwakumele aphathe ibandla leMDCT kubizwe iCongress phakathi komnyaka ngumama uDokotela uNkosazana Khuphe. So ngalokho ke bona sebenze konke lokhu kuganga nokuqhala abakwenzileyo bengaphandle kweconstitution. Umama uMakhuphe usalwisa ke ukuthi abise ibandla liphenduke esporweni sokuhamba ngeconstitution. So akula ndlela umuntu angasebenza ngayo engaphandle kweconstitution yeMDC acabanga ukuthi uzaphumelela. Umama uMakhuphe lempi ayilwayo uzayiphumelela ekugcineni, amamemba wonke eMDC azambonga ngoba iMDC vele nje yadalwa ikusisekelo sokubana uhulumende weZANU-PF kalandeli iconstitution, kalandeli imithetho, kalinganisa abantu, uyakhetha njalo lodlakela. Lokhu yikho sesikubone kusenzakala ngaleli cele. So umama uMakhuphe lempi uzayinqoba ekugcineni ibandla libuyele kuvele lapho elalivele lisungulelwe khona.
Sike sabona imbiko ethi yona uMakhuphe lo bhebhe lo gudu belokhu bebakhangelele ukuthi bengabuyela ebandleni nxa befuna amasango avuliwe. Lithini nalo?
Umama uMakhuphe uvele usebandleni, ubhebhe ubapho bhebhe uvele usebandleni, ugudu uvele usebandleni ngoba ukuxotshwa kwabathi ukuxotshwa lokhu kakukho emthethweni. Abantu bengalandela iconstitution baza kubona nje ukuthi kuganga ukukhona laba abantu bavele bakuphathi. Yikho ubona nje umama uMakhuphe esethethe lokhu wayakuphanyeka edalele ebrele eParliament wafaka ama-affidavits akhe, ama-opposing affidavits ekuthina angasebenzisi ibizo lokuthi MDCT ngoba uyingxenye ye-MDCT, libandla alisungulayo, libandla aseqedelele impilo yakhe yonke kilo, izithukuthuku zakhe zonke kilo. Ngakho asilobandla angalitshiya nje elitshiswa ngabantu abenza ukuganga abangafuni ukulandela izinqumo zebandla. So laba abantu okhuluma ngabo abathi baxotshwa, ungakhangelisisa konke lokhu ukuxotshwa kwakhona kwayenziwa ngendlela engalandeli izisekelo esingathi it's all unprocedural. Kungacutshukulungisiswa ku-constitution kuzatholakala ukuthi konke kwakhona isisusa sakhona lokuzama ukukwenza khonokho bakwenza futhi ngendlela engekho emthethweni.
Alo-ke ngumnumzana Witness Dube, isikhulumeli sikaNkosazana Thokozani Khuphe ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekwabulawayo. Kambe kuyini okudingakalayo ukuba ibandla lezombusazwe liyazakale emphakathini kanye lempawu okungamelanga zisetshenziswe ngamabandla ezombusazwe? Le ngeminye yemibuzo ependulwe yi-commission ebona ngokuqhutshwa kokhetho eZimbabwe Electoral Commission lamhlanje kobulawayo. Okunenga sikuzweni ku-Anastasia Ndlovu obesemhlanganweni lo wasiqoqela lolu daba ngokugcweleyo.
Sekulamabandla edlula ikhulu elilethumi aseyazise abe commission ebona ngokuqhutshwa kwekhetho eyezek ukuthi asephatheka kwezombusazwe ezweni loba nje kungayisibo wonke azancintisa kukhetho lwalonyaka. Unkosazana Sithembiso Khuphe, uZEC District Elections Officer kobulawayo, uchasisa ngokuthi iZEC ayibhalisi amabandla ezombusazwe, kodwa amabandla ayabazisa ukuthi balibandla.
For a political party to be recognized by iZEC, a political party iyaletha iconstitution yayitshengisa nje structure zayo. Batsho ukuthi they are interested in contesting kuma-elections. Izeki I reject ama political parties. They just recognize ukuthi akhona. So that whenever we have ama meetings, our anything, electoral processes, siyabafonela so that they join us kuma meetings and allow.
UMakhuphe ucazulule impawu zonke ezisetshenziswa nguhulumende kanye namanye amabandla lenhlanganiso ethi amabandla ezombusazwe awanalungelo lokusebenzisa lezo mpawu.
Namasimbolo avunyelwayo ikakhulu ngamasimbolo avelethwe esetshenziswa yi-state. Lelo abona amasimbolo akhona asetshenziswa yi-army, asetshenziswa yipolisi, asetshenziswa yi-state, wonke amasimbolo kavunyelwe ukuthi asetshenziswe ngama-political parties.
Igqwetha uMnumzana Phulu kucaca uthi amabandla athola usizo lwemali kuhulumende njengale esanda kuphiwa amabandla icazululwa kahle isisekelo sombuso ku-Political Parties Finances Act.
Abathola ama-political parties ase-parliament and they should get a certain minimum threshold of seat in parliament or of the vote. But we have ama-political parties finances act.
Ukuba lamabandla ezombusazwe edlula ikhulu uZulu uthi akuvezi kuzibusa okuqotho kutsho ukuthi ezweni isimo sokuqhutshwa kokhetho asicaci njengoba idale lephalamende lilokhe lingakaguquli imithetho yokhetho ukuba ihambelane lesisekelo sombuso esilotshwe ngo-2013 sekuze kusiba lolunye ukhetho ingakaguqulwa. Ngimele iStudio 7 kobulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Ku-Live Talk ngo-8 ntambama lamhlanje sihlaziya ukuxokozela kubandla le-MDCT ngesikhathi kulungiselelwa ukhetho oluqakathekileyo oluzayo. Thumelani text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Lamhlanje kobulawayo indaba ebikhangelelwe ukuhlafunwa ludaba lokuqatshwa kwabantu abazasebenza ukwakha indawo yamavinkili eGordon Mall emhlanganweni obukhangelelwe ukuqutshelwa eSmall City Hall umisiwe kulandela imbiko esabalale ezinkundleni zokukhulumisana ebulenjini iphikisa isiqokoqela somhlangano lo. U-Anastasia Ndlovu usipha lolu daba ngokugcweleyo ekobulawayo.
Namhlanje bekungabizwa ozwayo eSmall City Hall wobulawayo ngemva kokuba abantu begijimele khona kulandela imibiko ephume enkundleni zebulenjini wokuhlafuna ukuba ngobani abangaqhatshwa ekwakhiweni kwendawo enkulu yamavinkili lesilindo samabhasi lemichova eyeGordini Mall. Umqoqi walo umhlangano ocine ewesula umqondisi wesite uMnumzana Zenzele Ndebele uchaza isizathu sokubiza umhlangano lo.
Umhlangano lo kade sobizile especially bese sobizile ukuthi abantu bezokhuluma ngokuqhatshwa kwabantu bobulawayo. Ukwazi sithi sithatha local sicho ani banomuntu local bobulawayo bari muntu local.
UNdebele uthi basazohlala phansi baphumele linye njalo ilanga elizaqondisa ukungabi lokuxokozela mayelana lendaba yokuthi ngubani omele aqhatshwe. Sazana Thando Gwinji uthi yena lokhe ebambe elikantulo elakhulunywa emhlanganweni wekhansili yakobulawayo yinkampani elelungelo lokwakha iGodini Mall iTerracotta ukuthi izaqhatsha kanjani.
Kumele kube nekwetho team ababefake iplace ukuthi foreign company ukuthi nxa sebeqhatsha ama-general hands baqhatshe abantu bakobulawayo. Sithi kumele kwenziwe njalo.
Kulandela ukuphumelela kokwakhiwa kwevinkili lamabhizimusi kobulawayo, abantu abasuka eMandebeleni bathi yibo abalelungelo lokuqhatshwa maqala, hathi abantu abasuka ngaphandle kwesigaba ngoba labo bavame ukuvalelwa phandle emisebenzini yonke kahulumende esigabeni sabo. Kulabantu abasuka kwezinye izigaba okuyinto engabaphathi kuhle. Ngimele iStudio 7 kobulawayo, ngingu Anastasia Ndlovu.
Abomdlalo wenguqu wasebathatha umhlalaphansi kanye labengane labangane babo batshengisele lamhlanje esigodlweni eHarare besola indlela iqembu labesifazane elimela ilizwe emdlalweni wenguqu elama-Mighty Warriors eliphathwa ngayo yinhlanganiso yezifa. Intathela izindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo ekobulawayo.
Abathengisele emahofisini enhlanganiso yeZimbabwe Football Association ngababalisa abadlali asebathatha umhlalaphansi abagoqela uHarlington Shereni, ikanti bekukhona njalo ababeyiziphathamandla zamaqembu atshiyeneyo elizweni abagoqela u-Apple Sibanda. USibanda uthe yena inkinga ezibhekane neqembu leMighty Warriors zisukela ekutheni umdlalo wenguqu ukhokhelwa ngabantu abangazange bedlale ibhola.
Buye kuzokhala la mankazana abantu abethu i-girl child abuse kakhulu lapha endaba yebhorela. Inkinga ebekhona ukuthi I think ibhora lethu abantu abali-administrator abaphambili asiwabantu bebhora, so I think sayi-time ukuthi sidinga abantu abake balidlala lezi bhora bahamba through ukuhlukuluza lokho bake bangene kulezo ndawo kuzeyiba bazwisisa ngcono ukuthi kuhamba njani.
Omunye ophatheke kulokhu kutshengisela uZipho ngeZipho Ndebele uthi isiphatho sabadlali abamela ilizwe emdlalweni wenguqu kumele sifane kungakhathalekile ukuba ngabesilisa kumbe ngabesifazane.
Xa sikhangela i-team leyi team edlale kuhle kakhulu kwele Zimbabwe lapha i-team yiyo yodwa i-team ekwanisa ukukhwalifaya kuma-Olympic, kodwa indlela abaphathwa ngayo indlela engayisiyo, so sikhalele ukuthi baphathwe ngendlela efana nayo labo baba, ngoba le nto abayenza abayenzela ilizwe sikhalele ukuthi bethole okufaneleyo bethi bebuyela ngekhaya bebuyele behlonipheke.
Kusenjalo kube khona iziqwaga zamadoda ezivimbele abatshengiselayo laba ukuba bechiye incwadi abayilobele inkokheli yezifa ezifa House zayithatha zona zathi zizayipha umkhokheli wezifa uPhilip Chiangwa. Sikhangele umdlalo wenguqu kusigaba seCAS le Premier Soccer League. Imidlalo yeviki lesithupha iqale namhla emini lapho iqembu leBlack Rhinos elibe ngutshikilo bhanqa 0-0 lelechapungu esigodlweni iHarare. Imidlalo iqhubekela phambili kusasa lapho iqembu leMutare City elizadibana khona lelebulawayo Chiefs eVengere. Iqembu leFC Platinum lizadlala leHarare City eMandava. Abafana beHerentals bazadibana lebulawayo City eRufaro. Kuthi elenikrut lizemukela eleZPC Kariba eAscot. Ngensonto iqembu leTriangle lizanqikelana leCapes United. Iqembu leShapane Mine lizadlala leNgezi Platinum Stars. Iqembu leDynamos lizadlala leLeyada. Kuthi iqembu leChicken Inn lizanqikelana leHighlanders enkundleni yePapa Fields. Ngimele iStudio 7 ngobulawayo, nginguJoseph Njanji.
Woza Woza Friday my darling. Uhlelo Woza Friday uEzra Chisa Sibanda uvakatshele edolobheni leVienna eAustria ukuyaxoxa leqembu eselikhathazile emazweni eEurope ngomculo walo weAfropop elithiwa yiBlack Messengers.
Mavigi wonke ngalesi sikhathi kulo umsakazo siliphakulela ingxoxo labaculi abehlukeneyo siliqhunsela lezi ngoma zabo. Sikwenza lokhu kulijabulisa njengoba sekuyimpela sonto kunjenje balaleli. Namhlanje ke siphethe iBlack Messengers ikhokhelwa ngumfana kaNkomo.
Igama lami nginguBlessings Nqo, ngiphuma kobulawayo eZimbabwe. Aqala ukucula ngomnyaka ka-1994 leqembu elikhulu okuthiwa yiSingizi elidume ngomculo wembube. So sicula umculo wembube emazweni atshiyeneyo umhlaba wonke nje ungaka.
Abalaleli balazi iqembu leSingizi njalo bayakwazi ukuthi ucula lapho Nkomo. Leli la kumuntu wasokutheni?
IBlack Messengers iqembu engalisungula ngo-2014. Ligoqela abahlabeleli abavela emazweni amahlanu atshiyeneyo e-Africa: iZimbabwe, South Africa, Congo, Madagascar neBurkina Faso West Africa. Sihlabela esingathina i-Afropop lesintu.
Sikuhlelo Woz of Friday sixoxa lo Blessings Nqo ongumqondisi we Black Messengers kodwa abantu bamazi kakhulu ecula lensingizi.
Njengoba sokule Black Messengers asikho ukuthi sengishiya insingizi. Insingizi ngiyayithanda kakhulu. Iqembu ngaqasala kudala kusukela 1994 sicula njalo kumsebenzi omningi ophambi kwethu okuze sikuwenze. Ngikhuluma nje sabe se-America ngoJulayi lensingizi. Nxa kungenalutho esilwenzayo ngabe ne-Black Messengers umculo oqhubekela phambili.
Njengoba kunjenje ngilibona lilapha e-studio kusetshenzwa kangaka idlalade lenu limumetheni njalo licula ngani?
Idlalade le-Black Messengers lokuqala elitsha ezaphuma ngo-May ilezi ngoma ezi-11, ingoma ezihlangeneyo amasiko e-South Africa, amasiko e-Zimbabwe, amasiko e-Burkina Faso, amasiko e-Madagascar, amasiko e-Congo. Lidlalade elimnandi kakhulu. Siyathemba abantu bazalijabulela kakhulu belithande. Siyabonga.
Isikhathi silomona bakwethu. Bese libazisana le Black Messengers, iqembu elikhokhelwa ngumfana kaNkomo uBlessings Nqo. Uhlelo lwabantu uza Woz of Friday. Size sihlangane njalo, yekela siyibambe kanjalo lezi thunywa zethu zakithi. Mpela sonto enhleke lilonke. Igama lami uEzra Jesus Banda.
Kuyabongeka mdawini ube lempela sonto enhle. Singakehlukani ke sikhangele ke inhloko zezinye zendaba ebesilazo. Inhlanganiso zokholo lwesiKristu zimanyene lenhlanganiso ezilwela ilungelo loluntu lamhlanje zafola ngokuthula emkhankasweni wokukhuthaza ukuqutshwa kokhetho olungeladlakela. Abamabandla ezenkolo bathi bakhathazekile ngokusebenza kwe-commission ebona ngokukhumisana umlotha National Peace and Reconciliation Commission. Selugqiba ke lapha uhlelo igama nguChris Gande lilani.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.